lokhu kutshengisa ukuthi elemelika lizimisele ukusebenzisana leZimbabwe, makuwukuthi eleZimbabwe lalo lizimisele ukubana lenze ama-reforms lawo eleamelika elathi wona ayenza ukuthi ubudlelwano babo bungahambi kahle. Sibonile ekupheleni komnyaka iZimbabwe iye ya-invitwa amanye amazwe e-Africa e-White House, and I think u-foreign minister uShaba nguye owarepresenta iZimbabwe lapho. Think leyi-ke yi-follow up ngoba kusho ukuthi uShaba kukhona ithembiso azenzayo. Siyazi ukuthi it's too early, but I believe ukuthi i-America is eager to know ukuthi iZimbabwe izimisele okunganani. Yikho bethumela u-deputy ambassador lo ukuthi ayikhulumisana lo Shaba labanye amanye ama-leaders eZimbabwe. Plus siyazi ukuthi iZimbabwe iya kukhetho kulo nyaka ozayo, so i-America i-interested kakhulu ukuthi ibone ukuthi iZimbabwe isiyenze amalungelo anjani ukuthi kube lo khetho olokuthula olu-transparent oluzovunyelwa ngabantu bonke.
Misele na ukusebenzelana leZimbabwe.
Ele America lasho kudala ukuthi lona lizimisele ukusebenzisana leZimbabwe. EleZimbabwe yilona elehluleka ukuthi lilungise izinto lezi ezibona iAmerica kumele zilungiswe, ezifana lokuthi kumele kube le-peace, kungabi le-violence, kube lokhetho olulungileyo. Uhulumende kumele abonakale esebenza ukulwisa i-corruption. Sibonile even ngo-December abafana labo unkosikazi kaTagiri lo mtakamnangakwa befakwa kulisti yama-sanctions ngoba besaziwa bebonakala kwele America benabantu abancedisa ukucindezela inkululeko zabantu eZimbabwe. So iZimbabwe I think from all along elemelika lasho ukuthi i-situation even eyama-sanctions i-quid pro quo, lingenza okuhle lathi sizoliriwarda ngokuhle sikhiphe amanye ama-sanctions ngoba siyabe sibona ukuthi lizimisele. So iZimbabwe kumele kube yiyona ekhengisayo kulo deputy ambassador ukuthi sekulomehluko njalo bayalandela lezo zinto ezadimandwa e-America. Kubalulekile ukuthi kube le-feedback ngoba zikhona izinto lezithembiso ezenziwayo kuma-bilateral talks ayenziwa khonapho kuleyo meeting.